amalungiselelo asephuchile sibili ngomgcibelo kuzakuba se-amphitheater yakoBulawayo e-park. Abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawuqala ngo-10:00 siya ku-1:00. Ngakho wonke ukulungiselela ngolinganiso ukukhona, sikhangelele ukuthi intatheli izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona, ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi babo sokufikile.
Besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-intanethi ungani omele agcotshwe ubulelani uthi yena hayi kafuni. Bekuliqiniso yini khona?
Ukhuluma ngokugcotshwa kukaBulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kalo Bhengula?
Ukugcotshwa kukaBulelani,
hhatshi ukugcotshwa kukaBulelani kangikwazi sibili, ngoba uBulelani kaphithwanga yindlu kalo Bhengula eyiyo elentonga yobukhosi. Ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukaBulelani. Labo abayibo abasebenza laye abangayisibo bendlu kalo Bhengula yibo abangakhuluma ngaye, hatshi mina. Bengithi khuluma ngomsebenzi okhona kuwona lumgcibelo okuveza inkosi uNyamande lo Bhengula II onguye oginwe wakhethwa yindlu kalo Bhengula eyiyo yasala nobukhosi, hatshi abanye nje okhuma labonqube.
Yena engubani igama lakhe?
Angithi ilanga lokuveza ilonelela ngomgqibelo. Ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi, igama lakhe lizaphuma ngalelo langa.